lelichitheke ngomgqibelo langomvulo endaweni ezivalise emawane emadongola kanye laselubhangwe lidilize imizi eminingi laquphula izihlahla njalo kwalimala abantu abaningi. Izanuso zomkhathi bezike zaxwayisa abantu ukuthi beqaphele leli zulu, kodwa iningi lithi belingacabangela ukuthi belingaletha umonakalo ongaka. Isakhamuzi semawane unkosikazi Busani nathi uthi yena wadilikelwa yindlu yamazenge ngemva kokuba umoya uthethe uphahla lwayo.
Wabuya umoya wabuya wathatha amazenge konke kwadilika. Ngithi ngiyaphuma ekhaya endlini ngafica emazenge alethe ephumile, ngabo ngizwa kuduma bona amazenge omakhelwane asebebuya phansi kwami. Ngilahlekelwe ngoba shiwa into lapho enzaze ngiqalise khona abantu abami lapho abazaqalisa khona ikuthwala nzima.
Omunye okhala ezimathonzo ngunkosikazi Irene Moyo esingenjalo isakhamuzi semawane, yena odilikelwe izindlu ezigoqele yamazenge ebiyakho ngezitina yaplastelwa ngesamende. Umamoyo uthi basinde engozini enkulu.
Sesendlini nje sezwa amazenge siphakama phezulu, asiyagaza ukuthi indlu iyaphakama iya phezulu, sezwa sekujayeka futhi phezulu kathi sokukwamuka inye kwazawela phezulu eyini. Ngapha vele sasingakuzwanga ngoba sasikule, sathi konke ukuthi zokusithi kukhemu, sathi siyaphuma safica amazenge la esewelwe ngapha udula usuwele phansi. So sabona ukuthi hamo yakhona bomkhulu sikile waphoza wasilimaza.
Unkosikazi Siphiwe Nkomo laye uthi ulahlekelwe kakhulu njalo akakwazi ukuthi aqalise ngaphi.
Xangifika ngathola ukuthi izindlu zonke ziwile, angikwazi ukuthi ngingalandisa ngithi zawa njani. Ndiliana la ibidilikile, ndaliana la ibidilikile, ikhithi ngangangale kwalo liphakeme utshani. Njengobona le khrikhi lani semnyango, liyana indlu layo engale phambili layo futhi, kusho ukuthi ibiyindlu ewayo, umonakalo ube mkhulu.
Lanxa izakhamizi lezi zehlelwe ngumonakalo ongaka, zithi azikatholi uncedo oluvela kurhulumente. Ngasenelisanga ukuxoxisana losikomitsho ogwanda ngalolu daba. Olunye udaba olwehlukileyo, uZulu usekhuthaze ukuba afunde ukubala lokubhala ukuze abe lempilo engcono. Le nkuthazo iphume ngolwesine ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Literacy Day eGwanda, lanxa nje lunanzwa emhlabeni jikelele ngompandula. Umqondisi wesiphala sengwalo i-Edward Ndlovu Memorial Library, umnumzana Jackson Ndlovu, uthi kubalulekile ukuthi abantwana baqale ukubala bebancane ngoba sivele sigoqwa sisesemanzi.
Thina ke lapha esikwenzayo ngabantwana ukuthi siqalisa ku-age abantwana abaqalisa ukukurecognize abangakubona bakulandise. Umntwana siba le minyaka engu-3 kusiyaphezulu, siyamkhangelela amabhuku esiba lawo ukuze umntwana lo ahle ejwayelane lebhuku kube umngane wakhe.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumqeqeshi weJoshua Mqabunko Polytechnic, umnumzana Albert Hliziyo obe ngumhlonitsho kulumbuthano othi isizwe esifundileyo siyathuthuka.
Xa umphakathi sisenelisa ukufunda, sisenelisa ukubala lokubhala, usengumphakathi oyenelisa ukuthi azithuthukise. Ngoba empilweni yanamhlanje yilaba benelisa ukubala, yilaba benelisa ukubhala abanika imibono yokuthuthukisa izigaba. Lanxa sokufika ulwazi olutsha lolu lwethekhnoloji, kuyadingeka ukuthi umuntu azi ukubala, azi ukubhala ukuze lolo lwazi luchathekelwe abanye. Ulwazi oluchathekelwanayo yilo lwazi oluthuthukisa isizwe.
Lo mcimbi uza ngesikhathi impumela yemhloliso ka-Grade 7 isanda kuphuma, njalo kule mbiko eveza ukuthi phose izikole ezine ezansi emaNdebeleni zedlulekile ukuthola loyedwa nje umfundi ophumeleleyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.